Okokuqala ukuthi iBhilithane ayila choice other than ukuthi invite uPresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinenge izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona ukuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrica, ngeRussia eAfrica, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalele emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo bebenefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBhilithane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini? Njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBhilithane?
Yes, Zimbabwe is open for business. So lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima, abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations awe Zimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajintsha. And okunye kutshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iland reform program asiyonto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iland yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le-access to iland, ebe le-access to ama-natural resources, ebe le-access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama-sanctions kuhle kube kawani. Ama-sanctions lawa aserve any purpose for interest ye-Britain. E-Britain lama-sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama-sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really because I sikho about abantu, I sikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku increase i trade between i Britain le Zimbabwe, bakhangelele i partnership working between i Zimbabwe le Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, basoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest ama-European countries, ama-Americans as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lodwa sisi wami.